kwakuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha wall kobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisola isinqumo sokwalelwa kwentathelo ezindaba ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa zinduna labantu abathinteka lokuhlukunyezwa yisiga sombhuqazwe owegugurawundi. Yamukele ngokudana okukhulu imfa kaMbongeni Ngema obe ngumculi njalo engumlobi lomlingisi wakwele South Africa obe dume kakhulu emhlabeni jikelele ongomunye owabaloba umfanekiso wefilimu uSarafina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha wall kobulawayo okwensuku ezintathu. Sibe lethuba lokuxoxa lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Velile Moyo ochasise kabanzi ngokwenzakeleyo.
Isiyaqala ikwenza amalungiselelo ezisingelisathola zivele kwathi kwathi amapolisa avele amaningi kakhulu khona lapha. Ngiyabona aqale esafika ku-15 40 agcine sakula mapolisa weyoovasi akade sebekhona khona laphana kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi zame waqhubeka. So kwasesi zame ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi kade kenzakalani. Kwasekuyikuba nje nalowo bethuyeke ngibiza ukuthi ngimbiza asekithi wathi-ke kele incwabo sala incwadi bebengathathanga kade belanga ngaleso sikhathi basebefona ukuthi incwadi beyathatha kodwa hhayi uma incwadi ikhona eshoyo ukuthi imhlangano iqhiye isiza livumeka iqhubeke. Kwasekufika ikhona lokho ukuthi incwadi tekibuyile lasesukule yahamba and then-ke kwasekuqala sikhulumisana nabantu ngebela wajonge omunye ukuthi hhayi liyabavele thina sikhiye ukuthi sizolistop ukuthi lingangene layo besale ukuthi sizele phakathi
umhlangano awusayenziwanga.
Umhlangano wanamhla usayenzakalanga lokwehlule ngoba besekho sikhinjana kuma-meeting. Manje siphume kwenye imeeting kade silayo ngaku-after 2 siqeda ukuphuma kuye ebese sikhuluma naye nalo onguye umabhala incwadi aphinde futhi ayikhansile uSuperintendent abantu bakuthi ngukapita sikapita onguye okhangele ikhuluma i-tipi yonke.
Incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano awusayenelisa ukuthi ube uqhutha.
Isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi mela siyitholanga leyo ncwadi elisho ukuthi kukhansiliwe. Ngoba uma kuwukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le-original aba-ishuwe and then beke sebesinika eminye. Asinayo leyo ncwadi ethiwe ukuthi umhlangano ukhansiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kula rekhodi yokuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi.
Pho njengebandla lithethe sinqumo bani liza kwenza njani?
Thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke nemhlangano yethu ebesiyihlelile ngoba ngithile ukuthi njengama-special conference okuyikunye sethu esibesababuza ukuthi kanti i-risk yomhlangano wethu ingaphi ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-public abadvertisewayo ubungumhlangano nje o-private. So uhluphe sesilalo selusemapholiseni lala ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-party 4 to 5 amapholisa lokhu egcwele holini avalile amanye phakathi yeholi avalile ukujibela akulamuntu oyayizela phakathi yeholilani ngokuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa bayevala futhi mhlawumbe kuzobangamalanga amathathu.
Okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini bake balichazela na?
Sizalile ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhalwe esidini kodwa mawu udingisisa kungathi mabe khuluma ngakho kanti bona indaba yokuthi abana i-manpower enough. Kodwa uma ungakhanyela namhlanje kulamapholisa afika over 50 aragela phansi ekhona ezomthi mhlangano. Kuyele kulila ukuthi-ke badinge abantu babuye emhlanganweni laphana bazokhangela angedisane lakhe ukuthi umhlangano ube nokuthula. Emhlanganweni eminingi sesike saba nayo phambilini, amapolisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.
Umnumzana Velile Moyo yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthola umbiko wamapholisa ngalolu daba ibe liphutha njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi velungadotsha. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imibiko ngalo. Amapholisa athi kulabantu abathathu ababhubhele engozini yemota emgwaqweni osuke eHarare usiya eChirundu namuhla ngemva kokubhekwa kwekhombi ebizama ukudlula enye imota ngesiqubu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi kulimale abantu abahlanu kulingozi njalo bathwalelwe esibhedlela seChinoyi Provincial Hospital. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu leKhisimusi kusukela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye 90. Kusenjalo amapholisa ayethule amagama abantu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi iroli leMercedes-Benz eMarondera izolo. Abantu laba babalisa umntwana oleminyaka esikhombisa 7 uKunaishe Majgira, uDutsai Teta, Sandukai Kamuriwo, Lorudo Chinyakovu. Igama lowesihlanu ongowesilisa alikatholakali ngoba izihlobo zakhe azike ziphambili. Zimbabwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole kakhulu isinqumo sezinduna eziphiwe umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi esokuthi azisoze zivumele intatheli izindaba emihlanganweni ezizayiqhuba labantu ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukunyezwa ngamabutho e-5th Brigade ngesikhathi salombhuqazwe. Izinduna lezi ziphiwe lomlando ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokheli wogatsha lwezinduna olwe-Chief Council uMnumzana Mtshana Khumalo utshele izinduna kunsukwane ezedluleyo ukuthi intatheli izindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa kwelimihlangano nxa intatheli izindaba zingekho. UKhumalo uthe njalo abantu abahlala emadolobheni abathintwa igugurawundi abafuna ukupha ubufakazi kuzamele baye emaphandleni ngoba kulapho okuzaqhutshelwa khona lemihlangano kuphela, hatshi emadolobheni. Olunye udaba olusolwa ngabalwela amalungelo oluntu ngolokuthi izinduna lezi azilalo uhlelo lokuyakhulumisana labantu be-Midlands okungesinye sezigaba ezahlaselwa ngamabutho kamoyi uRobert Mugabe ngeminyaka yabo-1980 labulala abantu abedlula inkulungwane ezingama-20,000 ezigabeni ezintathu ezigoqela eMathabeleland North laseMathabeleland South. Sixhume umkhokheli wezinduna uMnumzana Mtshana Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kungani bengafuni ukuthi intatheli ezindaba zingene emihlanganeni yabo ukuze zizibonele okuyabe kukhulunywa ngabathintwa yigugurawundi.
Angazi, imbono iyatshiyana kum. Ekwenze senzwa njalo yikuthi singinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lo mhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyatshiyana. kati ke silahambisa impumela yomhlangano nje ube nje sikuhambise ku one central point nje izinduna ziyabe ziba ama-chairperson. Sibona zani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume iyabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka than ukuthi ngilolalo waphumele yakhe nalo waphumele yakhe. Yikho sibone kufanele sibe le center lapho kuya kuthi ngxe once a week sibe le center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuliviki kuhambe ngalindlela. Ya abanye bangacabanga khona ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kulanto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides inxa sithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kucomputer. So akuna siyabe siyifihla but siyabe sikunikela nje ukuthi information ingahambi isaba leli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces.
Nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungela ntathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle. Abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle. Kali kubone kungaba yinkinga khonokho.
Angithi phela wonke umuntu lelungelo lokutsho lokho ucabangayo la iconstitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisitsho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho. Yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi semukela bemidiya yiyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithethi hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke. Yebo kambe isolo ngingaza ngibalekeseliba khona
kulodaba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi. Liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi. Kungani kungacaci khonapho?
Njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona le ndlela yokuthi ake siqale ngama-province lamabili iMathebele ne-North neMathebele ne-South. Uthi-ke nxa sesibone ukuthi siqhube njani kuma-province amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midlands. Kwaba sisivumelane sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuwasinikeza lokhu wathi hhayi ake siqale ngama-province amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda la mabili.
Abanye bayakusola njalo ukuthi isibone lisithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni. Bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni. Lithini ngalokho?
Nakho njalo kwaba yikucabanga hayiwa okwethisakene njenge-Chiefs Council njengodaba lolu lwanikezwa ku-Chiefs Council. Sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinazake siyengena kumunicipality senze le emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona. Yikho kwenza lokuthi sithi thina yilela le ndawo akulanduna lokulesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna yilela le nduna izabe zimhlangano yayo kweyayo indawo. So sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni le indaba eya kulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona. Abalaba abanye njengoba sitsho ngabe zile ukuthi kulo mhlangano nje ngelanga lingaka ngoba sizakhipha ishejuli yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile.
Likhangelele ukuqalisa nini lolu hlelo?
Sikhangelele ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa kodwa ngazayengisho ukuthi kuzaba yipi inyanga ngoba kusenezinye izinto ezimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuya phansi. Sikhangele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sikhona ebantwini kuground.
Umnumzana Mtshana Khumalo ngumkhokheli wogatsha lwezinduna Zimbabwe ole Chiefs Council ubexoxa lontungameli Nkomo owestudio 7. Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthi udaba lwegugurawundi lulungisiswe ngendlela esuthisayo eye ibhetshu likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi ngendlela izinduna ezifuna ukuphatha ngayo lolu hlelo kusobala ukuthi iqiniso alisoze liphume.
Kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictator ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout. Bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-1, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. Uvictim ngiyokufuze ebe edisenta yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaceda ukumbulala laba abasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe, abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe, bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi. Abakaze babuye balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usuqalisa uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agade aye ayefika enkayi ayefika eTsholotsho ufikela kubani ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikhole ukuthi lapha kulungiswa udaba. Lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna odafuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, kufuze kube bekufuze kuphume after consultations. Bekufuze kuqale kuyobuzwa abantu. Ndifuna udaba lolu masilubamba kube le media yini. Njalo imedia vele iqakathekile. Kabani inhlelo zakahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imedia. Lolu hlelo olungavuzanga lukhavwe lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna State House. Akukabi le ndlela yokuthi kuhlangane lama-victims. So mbona ngazathi yona le yinto yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulosizi ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalele, hayi kuyabe kulokuvele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program, everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaukhlanti, it was done in openness. Le yegugurawundi kufuze ukuthi into zangkhona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu njalo ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eye ibhetshu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7. Bayakhala abantu abanengi ngokwenzakale ngomnyaka ka-2023 ogqitshwa ngempela viki. Bathi akula misebenzi kwele Zimbabwe okwenza kube lenani eliphezulu laba baleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Bathi kuzisa usizi ukuba ilize lehluleka ukulungisa umnotho okukhanya ubhidlika loba nje ibhanga leWorld Bank lisithe leZimbabwe lithuthuke ukwedlula amanye amazwe kuzansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kunengi okwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka okugoqela ukulungiswa kwemingcele yelizwe, ukuvuselela imigwaqo lokunika uZulu inhlanyelo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxele umnumzana efidlela Ncube okwinhlanganiso yeNational Council Consumer Rights Association lomnumzana Malaki Nkomo owayemele isigaba seyinsiza edalele ephalamende ekubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
U-2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona lokhu kuxhokozela kudonselwana. Ngakho-ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Ye, Baba Nkomo?
2023 thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye lakuhulumende kube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects athi sikhandele ukuthi bafezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhangela imigwaqo engabe indlela le yokusuka eHarare seBelbridge isimihle kakhulu, sesikhangela futhi le minye imigwaqo ngibalisa izindla ku-constituency enguye insiza South, imigwaqo eminingi eyama-dusty road agrediwe alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhangele futhi njalo nakwezinye indawo ukuthi kunjalo, sibe sikhangela futhi nakuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni eziningi-ningi, lingena futhi njengoba sithi ukhona izimbabwe open for business, sisiba labangani bethu abakhona la ubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abaningi-ningi bayitholile imisebenzi, bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ngithi thina ube ngumnyaka esikhandela ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho akutshoyo ubaba uNkomo lapho kukhona izikhathi eziningi kakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi bazakutshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into eyibufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti-ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo le yokuthi bavuke bethengisa amabhuti, bethengisa iziwiji, behleze elangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji, umntwana ukhulela khwaphana azangena isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi ubaba uNkomo akhuluma ngawo kakafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Nkomo uyamuza suku yakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi uba uNcube angabe ekhayelele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ekhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sobe sikhayelele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvulwa imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni, ngabantu abebechatshwa labantu bana basebenza. Kunjalo nje angeke uzithathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abachatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke yona leyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Loba thesikunjenje ngwakhayela ilizwe leZimbabwe esathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo, maningi ama-projects akhona elizweni lakithi. Singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayishoyo ukuthi abantu bayayiswela, kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa. Yena lo muntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi uwutholile, uyaphisa abantwana, uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba ibona ukuthi yiphi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho, kodwa xa ngokukhala kwethu ngama-projects akhona, uba khona kwe-project ikuqhashwa kwabantu.
Baba Ncube uyazivela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabe usithi
ngamanga lawa kuziya phambili kumele kwenziwe
ye into ukuphele engayitho ubaba unkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica le misebenzi eminingi injongo kahulumende kumele kube yilokho ukuthi ayifull employment kungabi khona umuntu ongasebenziyo hayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi kanti ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amaline abantu abase aba-aline nama passport abafuna ukuphuma elizweni kuyakutshela ukuthi amathuba okuzithuthukisa lo kwenza abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubona abantu besiya phetheya betshiswa khona le Goli nendawo ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengoba uNkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuyo yonke amaprovinsi abantu kunini baqala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulomgwaqo osuka lapho siya le kunabanye abantu namhlanje ungasuka siya eTsholotsha kuhambeki ungasuka siya emaphisa kuhambeki ungasuka koBulawayo siya enkaya kuhambeki sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 njengoenkaya lokhu ungakafiki indawo into edingakalayo ukuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi abanye sala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti ke futhi siya phambili into edingakalayo yikuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakha isizwe yenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hayi lokho ukuthi kusale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo
Lapho lizomno mzana efidlela ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, lomno mzana Malaki Nkomo, ohemele isigaba senziza edala lephalamende kubandla leZANU PF. Bexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele njalo engumculi uMbongeni Ngema yena obhubhele engozini yemota evela emfeni eKwaZulu-Natal izolo kubika uNtungameli Nkomo
Wathinda thina, wathinda banga sokufa, safasa penduka saphenduki nje bovu.
Wathinda thina,
modo,
wathinda banga,
modo, modo, modo bovu.
Wathinda thina,
uNgema waduma kakhulu ngengoma ezishiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Ezinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza Kocele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lephalamende umnumzana Desire Moyo olilunga leTRC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo
kulusizi njalo esijatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema umlobi omkhulu umdlali westage omkhulu umhlabelelo omkhulu inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma arts
kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe
sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini oza Albert and other works odizulu ama drama akadebenza estejini njalo ke la mafilimu awenzileyo obabumbongeni ngema yagoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le black consciousness ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu ngathi ama human rights ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolo nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana-ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana
abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo sihambile isitimela sasezola sithi makalale ngokuthula
silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.